sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 17 Mpandula 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalakwe okulamathambo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi ludala inkulumo. Kodwa oyemtolikela ngolimi lwesiNdebele uyalandula lokho.
Yazanga ikambi lezobala iGugurahundi wakhuluma ukuthi yena uzavakatshela eziningi okulabantu khona abonisane nabantu abokhuphana nabantu.
Izizalane zeZimbabwe ziyatshengisela ngapha kwelemelika zisithi sezikhathele ngomongameli Mugabe. Iqembu leHighlanders lithi kalisekeli ubandlululo lwamaNdebele lamashona.
Kathese ngikhuluma nje ingxenye yeqembu leHighlanders ngabantu abazalwa eshoneni.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalakwe okulamathambo abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi ludale inkulumo. Kodwa owayemtolikela ngolimi lwesiNdebele uyalandula lokhu. Sixoxe laye umfundisi Angliston Sibanda ukuthi sizwe ukuthi unkosikazi Mujuru wayekhuluma ngolimi lwesishona yena uSibanda etolikela ngesiNdebele wathini.
Ye iqiniso elikhona ukuthi sizonde kakhulu ngenxa yenzondo yethu esilayo ngenxa yesilondo esilazo ezintizweni zethu lemizweni yethu sezesihleka lokubala kuhle into ebhalwe ephepheni ngamabala ayiblack namhlophe. I-journalist ibona ngani ngikwenza kumbe ngabomo kumbe bakwenza ngephutha basebesenza kwaba i-headline into engayisiyo. Ekhuluma yena kazanga atsho ukuthi uzabe yafika emangcwabeni emamasgrave. Into ayikhulumayo wakhuluma ukuthi yena ufuna ukuvakathela zonke izigaba zelizwe ezihluphekayo ukuthi abantu abahlupheka sengozimayini ebulawayo kuhlala khona abantu abadibekayo kakhulu. Ufuna ukubhoda lezo ndawo ukuze athi lanxa esesenza imithetho kumbe lama-policies abe angama-policies aza-addressa inhlupho zabantu bonabo. Sekamba ukuthi sakuyafika e-Bank Bridge, sakuyafika e-Plum Bridge, sakuyafika wakubanta indawo eziningi-ningi wasesithi sakuyafika neBhalakwe. I-context yona leyo eyokuthi uzabe ebona izindawo okulabantu khona ebonana nabezisisa inhlupho ezihlupha abantu hathi ukuthi beqonde ukuyabona ema-masgrave. Indize nakho kanti nxa engathi ufuna ukuyabona kuseqala bani engxenye kuzabe funa ukuthi azwisise kahle ukuthi abantu basebelenzi bahlukuluzwa kuyini. Engxenye yokukhulumeza wakhe futhi azama ukuthi kulungisise lolu daba osolidonse isikhathi esingekathidaka ikakhulu ukukhangela nokuthi i-TP Reconciliation Commission ilokhu ingaqasi ukuthi izasebenza njani.
Kodwa ibala lona elithi Gugurahundi walikhuluma yini?
Abazange alikhulume. Izini lelo nozindaba wabhala atho abantu bangabala funda kusisikhiwa i-direct quotation okuthiwa khona lapha amabala asambayo kazange alikambe leyobala Gugurahundi wakhuluma ukuthi yena uzavakatshela eziningi okulabantu khona abonisane nabantu akhokhisana nabantu. Kodwa-ke unozindaba ngokuthi funa ukuthengisa iphepha wasefaka yena ukuthi uzavakatshela i-masgrave kodwa yena kazange akutsho. La ihlupho ukuthi thina sesibala-ke lathi sesibala i-headline singasabali indilimba yendaba sesibala inhloko yendaba singasabali okuyikho okuqhube okumumethwe singabala kuhle kumumethwe sizathela ukuthi kunijetha liyana akukho ibala nalo Gugurahundi.
Kodwa-ke abalaleli bengafuna ukuthi bazwe ukuthi wena lapha wawuminjani uze uzwe amabala wona la.
Mina ngangiyimi engangitolika yena ekhuluma ngolimi lokushona mina ngikhuluma ngitolikela abalali abantu.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezivela kunhlanganiso ezithiyeneyo ezifana le MDCT Tajamuka umfundisi Ivan Mawarire with this flag lo mhlabeleli uThomas Mafumo babuthene ngapha kwelemelika edolobheni leNew York betshengisela besola umbuso kaMongameli Mugabe yena okhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni weUnited Nations ngomvulo. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo umgcini isihlalo webandla leMDCT okhona le kweNew York sambuza ukuthi kanti vele ukutshengisela lokho kunqedana.
Injongo kakhulu ikuba njengabantu baseZimbabwe sesikhathele ngalombuso kaRobert Mugabe osukuleli lizwe. Sesizihamba ngayo yonke indlela ukuthi sazise umphakathi wonke jikelele, umhlaba wonke, ukubana njengesizwe saseZimbabwe sikhathele ngombuso kaRobert Mugabe, njalo sifuna ukuthi sitshengisele wonke umuntu akwazi ukubana abantu baseZimbabwe abasamfuni uRobert Mugabe njengo-president wabo. Sesifuna utshintsho eZimbabwe. Ngakho simlindile namhlanje lapha eNew York ukubana vele ma eqhamuka njalo lokuthi sitshengisele kulo mhlangano we-United Nations ukuthi amazwe wonke abekwazi ukuthi njengabantu baseZimbabwe sesikhathele, sesifuna utshintsho elizweni lethu.
Kodwa-ke yena uMongameli Mugabe sizwa kuthiwa uzabe esemhlanganweni lo ngomvulo. Kati lina kungani lihlela atshengisela ngempela sonto le?
Okuqakathekileyo ukuthi umhlangano we-United Nations uqale izolo ngolwesihlanu and uyaqhubeka iviki lonke. Thina njengabasebenzi lana e-America besifuna ukuthi sitshengisele ngobuningi bethu ukwenzela ukuthi nalabo abangakwanisiyo ukuthi bathole isikhathi emisebenzini yabo, abaningi bethu ngama-weekend abasebenzi. Namhlanje njengomgqibelo sibaningi sibili esizimiseleyo labathembisileyo ukuthi bazobe bekhona sibalindile sifuna ukutshengisela ngobuningi bethu.
Sizwa kuthiwa litshengisela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela oTajamuka labanye. Ungasitshela ukuthi kuyatshengisa na ukubana sekulokubambana?
Ukubambana sekukhona kakhulu ngoba njengesizwe, njengabantu beZimbabwe, udubo esilalo ludubo lwethu sonke. Alusakhethi ukuba ungumuntu we-MDC noma ungumuntu weyiphi inhlangano. Even lalabo abasebenzela i-government labo sebelubona udubo lolu sokulesikhathi thina silutsho ukuthi udubo lolu ngumbuso kaMugabe ongekho emthethweni ngokubona kwethu, ongazange ubusiswe ngamanye amazwe nge-election ka-2013.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini isihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le studio 7 ecingweni eseNew York. Lingakhohlwa ukuthi lingazwa okuningi okwenzakalayo eNew York ekutshengiseleni lokhu ebulenjini bethu beFacebook VOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lichona njani izihlobo igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi seGuyu emangweni weGwanda umnumzana Mbuso Ndlovu, yena oncitshwe ukudla okwabelwa abalambayo yiziphathamandla zebandla lezanu PF. Mnumzana Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngikhona baba Nkomo.
Uthi wena suke wabandlululwa ekwabiweni kokudla ngoba ungayisilo lunga lezanu PF. Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani?
Ngihlangana ngale lapho sesihlangana khona, bathi khona siyabhalisa nje ukudla. Sokuna ngathi siyafika ngale, bathi khona sifuna amalunga ebandla lezanu PF. Nxa ungesilo bandla lezanu PF, hayi ukudla awukuphiwa.
Oye sijo njalo ngubani kahle kahle ngusobhuku ngomgcini sihlalo webandla esigabeni ngubani
Hayi khona kwakungayisiyo sobhuku kodwa kwakulabanye ababebuyile khona pho ngezinye babehamba ngezimota nje bathi khona hayi thina lapha sifuna abantu abale lokhuzenini ikhadi lelokhuzenini leparty yabo ebezamiphia
Nguwe wedwa yini wancitshwayo kumbe baningi
Hayi sibaningi kakhulu
Kungaphi kwegwanda kahle kahle lapho
Ngisemaphandleni eGuyu le kumbe yakelizwe iseGuyu
Yeah hayi ngiyakwazi eGuyu
Eh.
Uthi njalo bala besithi ngoba wena ule moda iyadliwa yini imoda?
Ah, nami into yakho ndiyamangalisa ukuthi yiwa umuntu le moda sekuthiwa usaholi kumbe imoda yakho iyadliwa ngoba noma ungazindela emgwaqweni imali yakhona uyitholi oyithola yena leyo yanika amapholisi ukwadiza.
Lubhahe kanganani udubo lolu eGwanda Ndlovu?
Ah, libhahe kakhulu baba Mkhomo vele hayi into enzima kakhulu.
Baphila njani abantu pho ikakhulu abamanye amabandla aphikisayo bona babancitshwa ukudla ababhekane le ndlala enkulu?
Ah, baphila nzima kakhulu sibili ngoba hayi impilo yakhona inzima nxa ungasathanga wathola okungamadola vele akula mali ongayithola sibili. Akulakudla ongakuthola.
Ikomishini ekhangelanelo kulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi ngempela abamabandla aphikisayo bayakuncitshwa ukudla kodwa uMongameli Mugabe uthi la ngamanga aluhlaza uthi ningalolu daba
Hayi ngibona ngathi nizama ukuvala ububi bakho ukuthi khona ibandla lakhe singabe sengathi linitsha abantu ukudla kodwa khona kwinto eyenzakalayo sibi
Hayi kuyezwakala Ndlovu ungathanda ukuphosela ukugcina
Hayi mina ngithi khona hayi ngayona leli bandla leli liyapho ngizama ukuthi lathi esingayisho manemba zalo lisizame ngakhona kuyabe kutholakele kuphela yikho engilakho
Hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo Ndlovini siyabonga ba
Hayi lazi ngiyabonga
China 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 China
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Mbuso Ndlovu isakhamuzi iseGwanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo
Langlela
Hawulamlela
Hawulamlela
Hawulamlela nampa wafowembula
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz
Yikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party.
Ngiyabonga mfowethu, umthwakazi Republic Party libandla elifunde ngomnyaka ka-2018 umnyaka siyaphela ngemva kwama-election aka July 31 aweZimbabwe ayilonta ngokusemthethweni engathi officially mhlaka 11 January ngo-2014 ePresbyterian Church koBulawayo. Sahlala phansi sakhangela ikakhulu njengabantu abasakhulayo sananzelela ukuthi abantu bemathekeleleni esingathi ngabakomthwakazi sisela emigeni lapho okule boda khona yemthwakazi yeZimbabwe bangabantu abancindezeleke kakhulu ngenxa yohulumende okhona wezanu-PF egoqela mhlawumbe abantu bonke abesiyoneni. Sasesikunanzelela ukuthi ama-national political parties wonke akhona elizweni leZimbabwe ethesiwa i-nationalism yaba abancwadi abantu bemathibeleleni yakhangela ukuthi kulamabandla angapha kocela elikhokhelwa ngowelisi mncube labo Dumiso Dalenga ozaphu abantu bemathinaleni labawavoteli besithi angama-tribalist parties or angama-regional parties. Kwasenza-ke sananzelela ukuthi lokhu akusoze kwafa kwasinceda ngoba kunjalo nje emabandleni lawa afonywa evela khona le eHarare abantu bakithi bayenziwa odeputy njalo kuba ngodeputy lokho akubenzi be lama-influencers ngasokusiza enhlupheni zabantu bakithi.
Siyananzelela ukubana sikhuluma nje kule nhlanganiso kumbe amabandla angafika wona 20 alezinqumo ezifana lezenu. Kungani kungela kubambana abantu bakamthwakazi?
Ngiyabonga mfowethu, siyakunanzelela lokho kodwa ngiza kuphawula ukuthi imthwakazi Republic Party ibandla lakuqala mhlawumbe elisebenza i-addressa izinhlupho zabantu ku-ground engathi lisebenza likhonapha lokhali lingekho ngaphandle okusebenza sasukela la amanye amabandla kithi ngoba amaningi awo abe ngaphandle kwelizwe kakhulu e-South Africa thina si-operator sikhonapha ekhaya yikho uthole ukuthi la izolo besiselifani sisekela khona abadala bethu ababothiweyo bebothelwa amalungelo abo. So ngokunjalo okunye mhlawumbe sehlukana ku-approach le-ideology thina i-approach yethu sibhiliva kumamasizi ukuthi sizahlaba umkhosi siya ebantwini ngoba amandla ethu avelela ebantwini ngasho ukuthi sihlale sibe zinkokheli sithi khona simele abantu kodwa abantu bengahlazi and then yakuveza lokhu lakubalaleli lakubasekeli bethu ukuthi silibandla elilama-structures fose indawana zonke lama-structures ayemidweni province i-Mat North province iBulawayo province i-Mat South kanti le-national strata egoqela ama-province la engiwabalileyo kanti e-South Africa lapho njalo sesafaka i-South African provincial strata e-North America khona ngale e-Canada sesafaka futhi i-strata sabantu balithi bahomthwakazi ngoba besebenza bengaphandle kodwa besebenzela yona lolu udaba esiphezulu njengephathi.
Ngiyakuzwa uyakhuluma sibili le lama-structure lani kodwa baningi okunganani abantu abalisekela?
Abantu mfowethu bayala besanda silibandla elikhulayo okusithabisayo kakhulu sikhangela ukuthi into kade sezi sihlupha ngama-resources ukuthi sikwanise ukuphuma ezabelweni siye ebadaleni kodwa mbidana siyakhula ngoba abantu bayezwa ngathi bayabala emanyuziphepheni bayasibona siya-addressa inhlupho zabemakhaya ngokunjalo kuyasijabulisa loba singeke sathi ukuthi sibandla elikhule kakhulu kodwa nginyathela esihamba ngalo kuyafundisa ukuthi hhayi libandla eliku-right direction njalo sinanzelela lokuthi silibandla kakhulu eliphethwe ngabantu abasakhulayo abasafuna ukubona izinto zihamba njalo beseselamandla. Ngokufana nayo futhi sisanda ukulontsha i-petition yethu esiyilontshela kuyithi lapho esidinga khona ama-signatures ayedlula 20,000. Lokhu kusitsho ukuthi i-signature yinye ngayinye imelele umuntu ngamunye owabulawa ngumbhuqazwe kumbe ngithi igrawundi. La ma-signature kungama-signature esizawathatha siwase kuma-stakeholders zonke sicabanga ukuthi alokwenza le mthwakazi ogoqela i-Zimbabwean government, i-AU, i-SADC, i-UN, i-Britain, o-EU labo queen ine-capacity khona le ndiyandi lama-neighboring countries ethu agoqela i-South Africa. Okusijabulisayo ukuthi lo msebenzi uyahamba indawana zonke abantu bephakathi sibabhizi ku-ground bayasayinisa abadala and i-response esiyitholayo basitshela ukuthi hhayi abadala bayawamukela lo msebenzi ukusayina lokhu esikutshela kibo okuzasenza ukuthi sikwanise ukuyindeda all these stakeholders that we feel metamorphosis to the point of the
lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula okwenzakala eBhinga ngokwabiwa kokudla ngesikhathi indlala ibhahile elizweni. Sixoxa lo nkosikazi Febi Dube owesinampande.
siyalamukela kuhlelo.
Ewo kuyabongeka, salibonani balaleli. Ye inguquko zikhona kodwa uhlupho nje lokuze indlala. Inguquko zikhona abantu bayazama sibili ukuthi kube ngcono. Lo hulumende la yazama ngendaba yendlala le. But hayi imali ayibonakali ngapha. Uhulumende uyancedisa ngokudla under i-social welfare. Kuyabuya umumbu okhangele abantu abalupheleyo abadala labagogekileyo ama-vulnerable so bayazuza umumbu. Kuyancedakala sibili ngoba sisebenza laba nabantu be-anti-corruption. Uhulumende wasifakela abantu be-anti-corruption abanjengo Charlie Gambila unomeno ongumfotha. Uyancedisa sibili ukuthi kungabi lokucikibezela abantu ba omunye lomunye azuze singathi ibe household zuzisaka nxa kuvefanele bazuze. Le nhlelo ye-WFP azuzakala futhi amabele e-cooking oil bayazuza imbijana but ukuthi ama-KGs angikhona malutshwana ngoba bake baqeza bafika ku-9 kg kade sebenika 7 kg umuntu ikhanda ngalinye ngalinye so akweneli. Sukaze asale futhi abantu baningi ngoba abazange bavune noma mbijana.
I-WFP yona inika baphi?
I-WFP inika abasesebatsha ngoba kulezi gaba kule food for work futhi. I-food for work ingena abasesebancane abangaphansi kweminyaka eyi-60 kusiza ngaphansi. So abale minyaka eyi-60 kusiya phezulu yibo abangena ku-social welfare. Kodwa lokho kokuthi laba ngabangaphi hayi ngaphephi ingasilakho. Abantu bayazuza sibili kusuka kube kulutshwane ngoba umuntu uthengwa kahlanu.
Kuyini abantu abakwenzayo ukuthi bengezelele ukudla njengoba lisithi akwenele?
Abantu kade sibengezelela ngokuthengisa izifuyo lanxa zisifa. Inkomo abantu sebathuda bayazitshiya ngaphansi kukazibambezi ukuthi zibe la madlela angcono. Abantu abaningi bazithatha izifuyo zabo zahamba but aba okunjengembuzi lokunye okusankuku bayathengisa lanxa kuyukuthi abantu abathengayo babuya le ntengo zabo yibo abazifakela ama-price. Uyabuya umuntu athi imbuzi ngethi ngifuna ukuthenga nge-$10 ukanti-ke umnikazi lwani uyabe efuna ukuthengisa nge-$20 but ngenxa yendlala uyayithengisa nge-$10 imbuzi eyodwa ukwenzela ukuthi inhlelo lezi ezikahulumende le-WFP zingakafiki abesezuzane azuzeke ukudla engakaphiwa loko okunye. And abanye bayahamba besiyathengisa eHarare imbuzi zakhona bayagada bakhweze badinga iimota zokuyathengisa khona ngale ukuthi intengo yakhona ibe ngcono kulale ethengiswa ngapha. Amanzi ayaseludubo, iinkomo azisadli lude, sezitshona ziphuma phansi zisidla inhlabathi, ezinye ziyafa zodwa. Okuthi nxa udengisa inkomo sithengiswa ngama-$60, $80, $100 ayifiki. So yiko bethatha inkomo besiyathiya kuZambezi but ngale kuZambezi lakho futhi kule ngwenya ezihlala emanzini ziyaluma futhi izifuyo ziyawonakala but ngaphandle kokuthi basihambise ngale akula madlelo.
Ziyabe zibhekwe ngubani inkomo lezi?
Balezi hlobo abanye bahamba baya kwakhimizi ama-temporary so bahamba bayesenza ama-groups bahambe bayatshintshana ukuphenduka ukuzokhangela abantwana. So impilo abaphila ngayo abantu ngapha.
Abantwana-ke?
Abantwana besikolo bathwele nzima especially ekudleni. Akula kudla, abanye abantwana badla 1 meal in a day particularly badla ntambama ngoba ekuseni kuba nzima ukuthi azuze iporiji. Emini ukuthi azuze okokudla kuba nzima. So sokulabantwana basebephumile esikolo ngenxa yokuswela ukudla but bayahamba. Abazali imali zokuthi babhadaleke abalazi vele bahlezi labantwana kodwa abathotshwa ngoba savumelana abazali lama-SDC lama-teacher ezikolo ukuthi abantwana bengaxotshwa bebe befunda kuphela njengoba abazali bengelamali zokubabhadalela. Indlala hayi babambile sibili ngoba ukudla vele sesiprioritize ukuthi kudliwe ntambama kuphela emijona singadli lutho.
Hhayi kuyezwakala. Sibongile ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabona.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Phebe Dube owesinampande ePinga. Asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo lamhlanje ulondoda ubonakala emdlalweni weHighlanders leDynamos ngeviki edluleyo ethwele ibhakane elithuka abesishona. Lokho kucunule abaningi besithi lolu bandlululo kumele lungangeniswa emdlalweni wenguqu. Sixoxe lomkhokheli weqembu leHighlanders uNdumiso Gumede ukuze sizwe ukuthi iqembu leHighlanders lona lithini ngalolu daba.
Sikubone lapha emaphepheni baba, kukhanya kulo muntu owayebuye ebhale ibhakane lakhe ethethisa abantu besitshoneni.
Manje lina njengeqembu lithini ngalokho?
Thina asivele okokuhlukanisa abantu, okuthiwa ngesikhiwa i-discrimination, asikuthandi ngoba ibhora lakha abantu. Akulandaba ukuthi uvela ngaphi langaphi. Khathesi ngikhuluma nje ingxenye yeqembu leHighlanders ngabantu abazalwa esishoneni. Kuma abantu abanjengabo Muduwa, o-Eric Mudzingwa, o-Ralph Matema, ngabantu abalegazi lesitshoneni bonke la.
Yesike sabona njalo amanye amabhakani angani atshengisa ukubana abantu babambane. Iqembu yini elisekela lokho?
Lawa amabhakani athi no violence, no discrimination, abhalwa ngamaqembu ethu esibabiza sithi ngama-chapters. Lawo yiwo esiwasekelayo ngoba thina nxa kuzaba leduka at any time sigcina sibhadaliswe inhlawulo ezimangalisayo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela ukubana lona iqembu belidlala ungani bese lingani liyalahleka kancane, ungathini ngokuphumelela kwalo selikwenza kathesi?
Akwethusi ukwehla ukuthi iqembu bese lingani liyaxega ngani ngoba salahlekelwa ngabafana ababili abebeyiyo bezintshantshu zokuhlohla uKangwa noNox. Lalamhla njengoba ngikhuluma lawe, uKangwa lokho engomunye abaphezulu kumagoli. Kuyakhanya-ke sobala lokho ukuthi nxa abeyiwo abahlohla besukile kuzathatha isikhathi ukuthi abathethe indawo zabo bangene ngokuzwakalayo. Ngikhuluma nje sebeqalile ukuthi bakhanyise ukuthi hayi labo bangahlohla lezo magoli.
Alo ngumnumzana Ndumiso Gumede, umkhokheli weqembu leHighlanders, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Ama esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela iBhalakwe ludala inkulumo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande Lilani.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.